Ekuqaleni nje sike satsho ukuthi amakampani kahulumende lamanye amakampani zathize alobunzima ngokukiba thole i-business kubangela ngokuthize ke lokho. Bengani ke abakhokhelayo bayala bathi hayi izinto ziyaphakama phakathi kwelizwe, izinto ziphaka kuhle, kodwa lokhu asebekukhipho kwamanje kusobala ukuthi bayavuma ukuthi izinto kazimanga kakuhle, ilizwa lilamali, so sizabona nje abantu abaningi bechithekelwa yimisebenzi ngokuthi ngemva kokuba sisuke kukhetho oluka 2013 sibone izinto ziqhubekela phambili ziwoma, ku railway kuviki edlulileyo kade kukuma nurses, kusasa sizezwa njanjalo kuphuma kwamanye ama-companies. Sibona ngani nje ludubo solubhahile ilizwe lonke asiko ku-railway kuphela. Uhulumende bengakazitshenisele ukuthi ulamanyathelo bani awenzayo ngaphandle kokuthi besitshele ngokuthi izim asset izatshintsha izinto. Kodwa besingakaze sibone lutho phansi ke olutshenisele ukuthi hayi uhulumende loku akwenzayo ke kungatshintsha.
Lake lathi lina njenge-ZCTU lilokhu liqhubekela phambili ngokuzama ukuthi lithole umholo wezisebenzi kubaqhatshi bazo. Kulula yini ukuthola iholo labo kumbe akukho okungenziwa njengoba imali ivele ingekho?
Lunzima okumangalisayo. Asikhangelenini ke esibe sikwenzile, sithathe u-municipality weMaswingo simhambise ekhoti, idale lithi hayi kasibhadale ke imali njengezisebenzi, i-labor court, i-high court, u-municipality ke abesehambisa ke ku-supreme court yeZimbabwe. Kukhanye ke idale liphezulu libe lithi ayisikho lokhu litshintshe ke lokhuyana. Sibone ngani ke yiye inkinga esihlangana layo ukuthi sibona okuchiyeneyo ngapha siyaluka abanye nje bayathandunula lokho esikunukayo. Xa ke idale liphezulu lisala ukuthi ke izisebenzi zikwanise ukuthola imali zalo, singazi ukuthi sesiyakhangela bani. Sibona ngani nje idale selifanana ledale lelale lakudala elalikhokhelwa ngamathiwa elalingazi ukuthi umuntu ophansi kufanele ancediswe. Kuyasimangalisa. Sibone ngani-ke inhlelo zonke esizenzayo thina njengezisebenzi bakhona abanye abamelela ukuthi bedilize.